So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani sulukandaba hola mukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olwe World Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza.
Umongameli uyabe ekhuluma ephethe amareport lama-statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezikhangela ngokudla ugatsha lwezokulima.
Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kulemibiko ethi abatsha abaningi eZimbabwe abalabazali abasebenza phandle kwelizwe sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyezelwa ngabazali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usenelise ukuthuthukisa umnotho welizwe selukhe wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018 lanxa kulezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya ezibangela ukuthi ilizwe lingenelisi ukuboleka imali eneleyo emabhanga omhlaba. Umongameli Mnangagwa bekhuluma amazwi lalamuhla emhlanganweni osaqhubeka eDubai lapho okuthe gwaqa amazwe ehlukeneyo ingcwethi lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kucutshungulwa ukuphathelane lokuguquka komkhathi ezokulima lekusasa yamazwe la. Uqhubeke wathi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo ngelinye lamazwe amabili kuphela elizilimela ingqoloyi okusezingeni eliphezulu osekubangele ukuthi lenelise ukuthengisela amanye amazwe kube lemisebenzi eminingi njalo impilo yabanengi emaphandleni ibe ngcono. Ukuhlaziya lolu daba lokunye ukukhulunywa ngumongameli Mnangagwa usithandekile mhlanga we Studio 7 uxoxa lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies.
Singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi sijezo zenotho zikhona kumbe kazikho, kodwa singakhohlwa ukuthi ngomnyaka ngo-2021 isithunywa se-United Nations Special Rapporteur okuthiwa ngu-Alena Dohan wabhala umbiko iripoti eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi izijezo zenotho ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe. Akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijezo zomnotho. Wonke amazwe axabana lelizwe leMelika leNgilandi amazwe angasentshonalanga afakwe izijeziso zenotho ziyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ozomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe lehluleke ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka kwenzeke umvukela abantu bagenqula uhulumende. Kususela ngomnyaka ka-2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhu ingaphansi kwezijeziso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla lezanu-PF lanza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi. Kanti njalo abantu suka sikhohle ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi. So nxa kungabale ama-sanctions, i-corruption iyangezeleleka. Kungaphinda kube le climate change, ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka.
Kodwa uyavumelana laye yini uMongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile?
Angithi nxa kubekwa kuma-platform manje akekho uMongameli welizwe nyake ngimuzwe ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje kunje kunje. So yena uMongameli uyabe ekhuluma ephethe ama-report lama-statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla, lengatsha ugatsha lwezokulima. Yibo ababe bemnike engithi mina ngama-statistics lawo awasebenzisayo. Kodwa kwesinye isikhathi uthole ukuthi emaphandleni abantu khonoko akukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information e-correct iyabe ingafikanga kuye. Kube sesithola ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe. So kuthatha ukuthi kube le synchronization eyochwayisiso locubungulo lona lolo olwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe imbiko eqondileyo. So yilo uhlupho olukhona. Kodwa ke i-climate change ukuquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni. Lonyaka kawukhanya kukhanya ngani izulu nje kalikho sokushila emasimini, indlala izabharha. So kuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwiswane lokuguquka komomo womkhathi lowo udlalwa abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze sisanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokuhle.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekwoBulawayo. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezithiyeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, Karoi laseChipinge, osekusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu. Bathi njalo asebetholakala belecala yimthethwandaba bafika phose inkulungwane 985. Uhulumende uxotsha abantu laba emizini yabo esithi bazihlalisa kumbe bahlaliswa izigilamkhuba ngaphandle komthetho ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlabathi othathelwa abalimi abamhlophe. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isithumele amagqwetha endaweni ukuyaphathisa abantu laba lokuphikisa ukududulwa kwabo. Sixoxe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wenye inhlanganiso ezisola lolu hlelo eye ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa okwenziwa ngohulumende ukubana ahlukuluze abantu bakhe ngalesi sikhathi izulu lisiyena, izikolo zivuliwe, ukuthi kuthiwa abantu banikezwa 48 hours ukuthi besuke. Bona bona besakha ilizwe balibulele. Uma usithi umuntu ode seyakhile, uma ukhangele impikitsha imizi edilizwayo, kuyadanisa ngoba kuyabe sokubonisa ukuthi umuntu ode chiye eyakhele abantwana basala beseduweni. Ngibona ngazathi lokhu kutshengiswa i-insensitiveness yabantu abaphetheyo. Ngumramba thina number 2.
Kodwa uhulumende uthi abantu laba bahlezi ngaphandle komthetho, yikho nje ebadudula ebaxotsha kulezi ndawo.
Abantu laba abanye bebethela ekhansilini, abantu laba bebevota. So uhulumende ubekwazi ukuthi abantu laba bahlezi endaweni zonezi. Asikhulumi ngabantu abaleviki, asikhulumi ngabantu abakhaya. sikhuluma ngabantu abaleminyaka edlula 20 abalabo 15 30 years behlezi lapha. So uhulumende ngoba abantu laba sebengivotele yikho sebaxotsha kabadingele indawo ngoba uhulumende uthi akuzange umuntu esuswe endaweni kongalandawo lapha yakhona. Umbuzo vele wonokhona yikuthi kade wabekelelani in the first place besakha endaweni yonalezi uma kuyikuthi indawo leyo ingafanelanga. So mbona ngazathi kuyikuxhwala kuyikuganga okwenziwa ngohulumende wakulabuntu ukuthi izikolo zivuliwe kathesi. Uma ubasusa abantwana bona labo ususa abazali babo abantwana uthi bayenga.
Lina njengenhlanganiso yamalungelo kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa abantu labo?
Eqinisweni bekungekho kodwa sesikwenzile. Kodwa besicabanga nje sike sahlala saxoxisana labanye abafowethu ukuthi uhulumende kube kuqakathekile ukuthi kuhanjiswe emthethweni ukuze into leyi imiswe. Awuxothi bantu bathathu badudule ungabanikanga indawo zokuthi beyihlala. So sonke sizazama ukuthi sixoxisane singaba le mpumela yokuthi senze njani sizakuhlangana lamagqwetha ukuze kumise lento.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye iBhethu likaZulu ubeqoqa icingweni le Studio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezomhlabathi lokulima umnumzana Anxious Masuka ubengabambeki ecingweni kodwa umsekeli wakhe umnumzana Davis Marapira uthi uhulumende akabuyele emuva ngalolu hlelo. Abantu abaningi abalabazali abasebenza phandle kwelizwe bathiwa sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyelwa ngabazali. Abanye bayisebenzisa ukuya emacansini ukuthatha izidakamizwa lokunye kube njalo labayiphatha ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwa beyibo abaqhuba imicimbi lapho okunathwa khona utshwala, kuthathwe izidakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha elobhengula youth center kobulawayo uQueen Phiri uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebenza igilamkhuba abasebenzisa buchapha imali ethunyezwa ngabazali babo.
Ndlongani wami mina olabazali bakhe abasediaspora and impilo ayiphilayo neyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uyahost ama-parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo, akula muntu oyabe emtshela okokwenza. So vele umuntu onjalo akumelanga njani aphiwe imali. Kare sivele i-technology si-advanced and abazali kungcono nxa kuyikuthi imali ye-school fees efunakalayo. Konke khonokho amagrosari abefunakala abazali bahle bafake lese ku-akhawunti yesikolo nxa kuligrosari bethumeze kunjalo kuligrosari and imali ingabuyi direct to umntwana.
UVigilia Magigwana ohlala eMpophoma kobulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe.
Ngaphakathi kulo mntwana owagcina exoshwa esikolo ethunyezwele imali wathunyezwela ifoni ama-tablet esafika isamangalisa i-tablet umntwana lwana edownloada njengomntwana evelele ezimali esakhiphilezo eziningi edownloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo esesikole tshona evukelisa abanye efihle ifoni leyana yazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo.
Abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho. Kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kwele Bilithani.
Yebo, bengabe bekhona abakwenzayo kodwa isikho sonke. Mina abanye abazali bakhathana kodwa bangathumela imali ngiyisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kuloma mdala otshona ngivulele ilihlo ekhangela ukuthi angiyenzi kulima yini kodwa lokhu akusho ukuthi la mali ngingaswela okuyimali ukuzihlela phela.
Umnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo xa sebethunyelwa ke izimali bazisebenzise ngezindlela ezilobuntu, indlela ezakhayo ukuze nalaba ababathumezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzela ukuthi abantu ababo noma abafowabo badlalise izimali.
UDokotela Mbulisi Ndlovu ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekolitshini leLupane State University uthi ukutshabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali eningi ngabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Kolokhana kwakukhona kudala ukuba le-extended family kwakusebenza ngoba kathesi asele ama-extended families umuntu lo muntu usebhekana lemuli yakhe kuphela. Akusela o-anti labomalume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngumzali ngingekho ekhaya ngidinga imali khona lephesheya. O-anti labomalume abaseleyo ngapha labo bazihlalela abasabheka ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hhayi abantwana laba abasala bodwa kabanayo i-maturity yokuthi imali zona imali yona leyo enkulu abayithunyela abazali bayo bayisebenzise njani.
Ukulabadabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO le-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kuleyinye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZwandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
EZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olu-World Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo ama-license okusakaza. Loba nje eziqhenya ngokuthi usenikeze imisakazo yezabelo ama-community radio stations ama-license amanengi. Iningi lalimisakazo ikhanya ingedlelana lohulumende. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
EZimbabwe libambisane lelemelika lenhlanganiso yemisakazo yezabelo eZimbabwe Community Radio Stations ekunanzeni usuku olwe-World Radio Day. Umsakazi olodumo ozimele umnumzana John Masuku uyaluthakazelela usuku lolu loba ekhala ngokuniwa kwamacence nguhulumende.
Ezikukhuthaza uhulumende ukuthi kahle anike wonke nje ama-community radio initiatives ama-license njalo abavumele ukuthi bafantise benze advertising ukuze labo bathole imali yokuphathisa kwindleko zabo.
Obona ngokusebenza kwemisakazo yezabelo emisaZimbabwe unkosikazi Helen Sithole uthi abasuthiseki ngokoma kwesandla sikahulumende ekubapheni amacence lokuvula amagagasi.
Thina nje organization yemisa siyajabula njalo siyathokoza nge-licensing eyaphiwa ama-community radio stations. Ama-community radio stations lokusebenza zelana lawo ukubana sazise uZulu ngemthetho yaleli lizwe efana le-Freedom of Information Act. Ayasiza njalo ukubana uZulu ohlala emaphandleni lapho okungelayo i-connectivity yama-mobile networks labo bathole izindaba ezingabasiza.
Iningi labantu emakhaya balalela imisakazo yamazwe angomakhelwane. Lokhu uvezwa isakhamuzi senkayi eMbuma umnumzana Nkosi Khona Nkomo.
Ama-airwaves abambe, so kwezinye isikhathi even ukhuluma ngani ngama-TV, TV vele kayibambi kahle ukuthi sikhatshana lesenti. So the thing is ama-airwaves abambi kahle.
Abantu abahlala emadolobheni labo bathi kwesinye isikhathi umsakazo we-ZBC awubambi kuhle, bagcina bedanela ekubambeni imisakazo yaphandle kwelizwe etshiyeneyo egoqela i-Studio 7. Isakhamusa kobulawa inkosikazi Lydia Ncube uthi ngabakuthakazeleli okwethulwa imisakazo yezabelo.
Thina lapha kobulawayo eZimbabwe siyabe sifuna ukuthi silalele lathi o-ZBC. I-ZBC phela ilokuthi ibambe ingabanga umntwana uyakwanisa ukuthi abe le-exam yakhe ukuthi ubabizwa esikolo u-minister of this ngubani, minister of this ngubani, uyabe sehluleka kakwanisi kakwazi ngoba sejali ukuthi SABC yiyo ebambayo. TV webambayo sina ama locality abantu leni locality efanele ibe sibe yazi abantwana bebekwazi
imisakazo yezabelo ayithandanga ukukhuluma ngenhlupho ababhekane lazo bethi kungabathathisela izichenqe abalazo kodwa bakhangelele ukuba uhulumende athambise isandla sakhe ekubapheni izichenqe lokuvula amagagasi Elamelika liqhubhe umhlangano namuhla wabakhangelane lokwethula okunenye ebulenjini owe creative content writers. Usuku lwalonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Radio a Century Informing, Entertaining and Educating. Imisakazo lokhu ithakazelelwa ngabanengi kakhulu emaphandleni. Ngimele umsakazo we Studio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukwenziwa umnotho. Ucwaningo olwenziwe yiZimbabwe Statistics Agency Zimstat ngomnyaka ka-2017 lwaveza ukuba phakathi kwabantu bonke abasebenzayo abafika phose kuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini i-96% ngabathengisa emgwaqweni. Emhlabeni wonke jikelele inhlanganiso ye-International Labour Organization yenze olunye njalo uphenyo olwaveza ukuba inani labantu abasebenzayo liphose lifike kwisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International njalo leye Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Impilo inzima kakhulu ebantwini abazisebenzela abanje ama street vendors abathengisayo emgwaqweni. Akula formula ukuthi umuntu ayenzani ukuthi a survive. Yikho nje ukuthi umuntu ekuseni izinsuku zonke uyavuka angele emgwaqweni ethandaza ukuthi uzaphuma ephethe imali ezamncedisa yena lemuli yakhe. So ikubuhlungu sibili ukuphila lokusebenza njenge street vendor. Ngoba omunye uzathi ethembile ukuthi namhlanje ke ngihambe emphethe okuncane kokuthi siye kudlala abantwana abesethelekile abapolice council bafike babuthe lokho akuthekisayo aluze umuntu wenkosi. So indlela yokuthi abantu baphile baya emgoqweni ngoba kungela msebenzi. Kakho umuntu ofuna ukuthona egijima njengempunzi. Umuntu lo muntu ufuna isithunzi sakhe esokuba umuntu lesithunzi sakhe sokuthi ahlonipheke kodwa ngenxa yobunzima bempilo abantu bayathengisa emgwaqweni akulalo uthola uningi abalutholayo ngalezo mpahla
ye kulemthelo kumele bayihlawule phela ayamatheksi lapho manje bakubamba njani behlupheka
kakhulu kodwa kuyamangalisa ukuthi uze kuthiwa sebeza targetwa for i-tax kanti kuba lula ukuthi abantu batekswe babhadale leyo mthelo ye-tax nxa kuyikuthi bakhelwe indawo ezokusebenzela because lokhu sikhuluma ngokuthi akwakhiwa ama-market lapho kunamanzi khona okuhlanzeke khona okunama-toilets okuza kwenza ukuthi labantu abafuna ukuthenga bayengena lapho so ama-feature ekho engingakutsho ne-street vending eZimbabwe ku-street vending eZimbabwe vele kukompozile indle kunzima yikugijima kuphela umuntu engazi ukuthi ngivuka nje ekuseni ngizabuya la ngintambama kumbe liyatshona ilanga ngiseselazo lezo mpahla zabe ngizithengisayo kumbe ziyabe sezithethwe zithathwa kunjalo kakho o-accountayo ukuthi lezi mpahla esizithetheyo zingaka njalo zizabuyela kubanikazi kumbe zibuyele kubanikazi akula muntu okwaziyo ukuthi kwenzakalani ngalezo mpahla.
Lo ke ngunkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseMorocco. Idale le-Senate elemelika lize lapasisa umthetho wokuphathisa ele-Ukraine kunye lele-Israel ngemali edlula amadola angamabhiliyoni afika phose ikhulu $95 billion. Amalunga ebandla lama-Republicans bebefuna ukuthi limali iye kwele-Israel kuphela kodwa amanye amalunga aleli bandla avota lamalunga ebandla lama-Democrats ukuze umthetho upase. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
Ayibhile
ngibona ngathi asokuzanceda ukuthi i-Israel Ukraine layo bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho leni Ukraine ngoba bebesengela izikhali for now but ngantu asebencediwe.
Siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama-Republicans. Ungathini wena lo?
Hayi, into yankhona ngoba sesihambe ekhethweni kwa-2024 ye-presidential election. Siyakwazi ukuthi i-history kaZelensky lo Trump ibingalunganga. And ukuthi i-Russia inqotshwe i-Ukraine is a big win for all Mnumzana Biden. So it's very, very crucial. So I'm a Republican. I don't think in the House are going to pass this vote, but the Senate is passing.
Ye, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine. Ubona ngani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqube awe Russia?
Yeah, vele yikho kade sesikubona in the past 3-4 months ukuthi i-Ukraine ibisitshaya insimbi basebethatha overback abo Crimea le Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster and bachintsha u-general wabo. So ngiyabona ukuthi kuyaba sekuleyo refreshing ideas ukuthi banqobe njani.
Ye, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama missiles lamanye ama bomba bekusekuthiwa asesilela. Ubona njani wena udaba lona?
Okwakathese with all these armaments ngizwe u-minister we-Germany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake i-production 24 hours babancwedi and lapho sokubuya khona imali I think basebele enough resources ezokuqedisa impi.
Umnumzana Tim Muringai ngolandela izombusazwe wele Melika. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, semfake imessage yami khonapho kini, angazi ukuthi inkinga yini. Bengicela ubaba lo wathi ufuna umongameli we-MRP uMqondisi Moyo afike kubo khonale ewanki. So manje kasakhulumanga iy'namba zakhe zefoni kumbe ze-WhatsApp, so sicela afake iy'namba zakhe ze-WhatsApp kumbe ezefoni ukuze uMqondisi Moyo aze azofika khonapho MRP.
Sanibonani, mina nginguThuba, nginguThuba Moyo. Mina ngikhulumela endabeni leyo eyaseGwanda ezwisa ubuhlungu obungakho. Okuxotshwa abantu ezindaweni, betshiselwa abantu izindlu. Abantu abakwebishane nezami, behlukane nezami bevotele elinye ibandla, ababona lizizabasiza. Awukhama ukuthi livotele izami, iqede litshisele izinto, ilixotshe ezindaweni alinandawo zokuhlala abantu. After 2 years manje kuye makuvotwa, liyaphinda futhi nibuyele kuzami. Nivotele futhi kuzami, ibuye futhi nitshisele izinto. Nivotele tshintshanini, abantu zamani ukuthi nike nitshintshe. Hlukane nezami, izami iyahluleka kudala. Yahluleka kudala izami ukuthi uyenzele abantu izinto. Abantu bagcwele amazwe wonke, bagijima bedinga imisebenzi ngapha langaba njalo kolibhizi ngezami. Hlukananani nezami abantu. Abantu kabahlukane nezami, bebe nechange. Amanye amazwe ayabambisana, ayatshintsha indawo yabo esebenze. Mina ke, hlukana ibhizinisi ngezami, ngezami. Hlukanani nezami, abantu abadala hlukanani nezami.
Kanike njani phana kwesitwendi. Ya, mina ngiyambonge. Mina liyazibe xa kukhulunywa ngendaba leyi ezikolo eziphuma ku-0%. Ngithanda ukwelekelela khona phana ku-government. Ukubana i-government ngalesi sikhathi amabhizinisi abasakhangelanga ngisho iy'ndaba zesikolo. Siyacela kunabaphathi asebele minyaka eminingi kakhulu ezindaweni ikikhangelisise lolu daba. Mina ngisemathebelele lodwa kodwa sikhathazekile. I-government isezi phezulu ezandla kulezi izindaba fundo. siyacela siyacela ezame ukukhangela abantwana abafeyila amatesha kudala ayetshintsha ngisho izindawo umuntu ebemotsha endaweni hawu akeke zame ukwenza ezinye izinto zichaqe
Studio 7 Studio 7 njani but sewathini indaba zakuseni yathi sasazizwa sasibhala indaba zakuseni sosenzakalani manje sokuthukisekile Into yonke nje ezimbabhe yonke yonke ivele nothing useless forever noba yini xa ithithi yenzayo iphumelele ngendlela ihambe right ayigcwelisi kahle abantu asikwazi nathi ngenzakalani sekasibhalela manje indawo zakuseni manje senzile nalezi ebulisithim zozonke usuku wasazitholi lezi lithingi zika-9 zika-11 asizikaza sizizwe kwenzakalani ale nto yeyidoti leyo asikwazi singathi izimbabhe kade vele abantu bakhona kanjani kanti into zakhona zonke ziphumelela zipasa zihamba everything
ngiyabonga Studio 7 siyabingela wena angikheni sibanda umhlaziwa manga umhlaziwa ezana kumele ube
iqolo isikhathi sesidliwe ngumangoye sesilugciba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gandhi asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye.